sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingale vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela, kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotele abantu abarongo abafisa ukuba nabayihuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnomzana Jacob Zuma owaseSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha. Yafi ANC kwaphana akokuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwempiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho kungabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxane bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibiti kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter lesazakala ngokuthi X ekhuluma ubana hayi kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo ungasitshela ukuthi wena ukubona njani lo
konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha bayebonisana ensitha abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala wonke umuntu uyadingakala akungabi khona osalayo akungabi khona ohamba yedwa bangungabi khona abahamba beba bili wonke umuntu uyadingakala kababambisana ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha kakutsho ukuthi ngeke bahambisane kutsho ukuba pithuba lokuthi bakhulumisane inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana ngokuba kungaba lombono wodwa kuba lengozi enkulu kodwa ngaba lembono emnengi kuyabahlomisa khona lokho kana kubenze ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza
Umnumzana efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Amalunga edale lePhalamende awebandla leZanu PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZanu PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakupwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imaswingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobe bethi hayi bathenda nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenzeka ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education ingene ku-health incedise isizwe ukuthuthuka kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokhu akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu ke sikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangaso ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanayo abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona lakhona ukuthi bekuzwa u-member of parliament sithi hayi labe bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawo sefuni bathwele leyo mali batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imoto ze-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamente sikhanele bakhuluma ngendaba yentuthuko ye-development yokuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifule namehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu p f ngabantu sebehlale ePhalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefika esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabanga ukuthi kuyiwe ngabona sefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli umuntu. Abantu bavotela iparty ethile. Yikhunanzela ukuthi ungaya emakhaya. Uyathola kule ndawo abantu abavotela u-member of parliament kumbe u-councillor. Bethe sekhethi ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kube bamvotelayo. Ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZanu PF. Emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MP wakhetha u-councillor. Kuza abantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-CCC. Ngezindlela abantu beZimbabwe labesilahleka khona. Sivotela. ngempela ama political parties athi umuntu and ama political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona akuvotela umuntu sina njengabahlali umbe njengabantu abavotayo bayenza lokuthi sebesi abuse babona abantu laba balandaba lo muntu bona sefalo bakuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi kathanda abangenileyo but manje izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziyo ukuthi lizwe ifayile ithuthuke abantu abanazela ukuthi umkhono mawalilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abanazela ukuthi i-industry ifayile ivuselele abantu abanazela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakameze phezulu abantu abanazela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ubana zincedisa uzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibona lo muntu uhluthwa yini ngasivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke but ngalokho esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivule kamehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezininge ezijiyeneyo and belezizathu thina abantu ama-MP bantu bafike epalamende bafike badibhethe ngako ukuthi abantu bathini phandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu so kuthi abantu lavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimene esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona ukuba lesenziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu athi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izwe lihlayele iphansi lingelantuthuko so ke ekugcine kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanup f ephalamende sicela kubahlonipha abantu ababakhethayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC ngibona ngathi sibili is-clear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uThabo Mbeki utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC ngoba i-ANC le khona kathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje kayisiyo i-ANC le ife ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 uphuma kaZuma lapha yafi ANC kwaphana akuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kucoffini ye ANC sachaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we ANC lwana ipolitics akayaza akayizwisisi ngomuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda ipublicity kakhulu ezithandayo khona ukuthi ezilandela ukuthi makulomsindo ufuna nje abantu bezomsindo bejabula then zithi zizinkokheli ngaleyo ndlela awusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhulunje se-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abe vele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona e-Nazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa i-campaign yakhe ngabamhlophe abahlanganise orupert le-open aimer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people wana abasponsa abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa i-DA i-DA siyakwazi sonke ukuthi iyiphathi ephume ku-national party egokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Botha. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa yi-DA i-ANC ikontrolwa yi-DA uRamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona so bathi ise-DA ran or ise-DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho ibandla le-ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo
nxa sikhangele lokhu okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then yona i-ANC i-majority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuyaba yinto embi ukuthi i-ANC igcine seyidinga ukuthi yenze i-coalition. Inkumbulo omunye eyinye i-veteran mbonathi ngilo kuthiwa ngumsimanga lo obengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kumabona kude lapha ethi i-ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izayenze i-coalition ne-DA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi i-ANC kayisekho. Uma i-ANC singafuna ukwenza i-coalition ne-DA, yona DA isazawuthi isuke kuphi, iphathi yiphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokhana kuthi ngithi i-ANC isesimeni esibi, i-majority ayizokuyithola. Izaluza ama-seats amaningi kakhulu, izoluza ama-votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi ama-voters amaningi azodliwa yi-DA, azodliwa i-EFF ekhokhelwa ngomnumzana uJulius Malema. Then i-DA izokwala ilokhu ikhona, ibonakala nje isebenza khona kendlela esebenza ngayo. Kodwa i-ANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017 angeke iphinde ibe i-ANC lana yabo Mandela, ayisoze ibe i-ANC kaThabo Mbeki, ayisoze ibe i-ANC kaJacob Zuma. Ngoba siyakhumbula uJacob Zuma ma ezongena embusweni nguye umuntu masibheka i-percentage wathola i-percentage enkulu ukudlula eyathola nguMandela, ukudlula eyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalokhu nalokhuyana okuthiwa wakwenza. Kodwa ke ngoba into ezingacacile ezingezangikhona, so i-ANC embusweni kuzoba nzima kase fanele idlisane le-DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki koBulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani basakazi, yalibingelela phuma khona le Maxwell esiganda wonkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenzwa nguwesigamncube, uwesigamncube ibattalion 1 labo sengezo chabanga, that's why wabavalela phandle uChamisa ngoba bazimpimpi badla kuzani PF labo abantu. Lokho uthola besola uChamisa bethu wenze lokho ngutando kayiphikiswa, uyabona ukuthi iinformation masiyenza emkulwini wangkhaya ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khona apho ekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabango babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC obathunywa of which bathunywa izano. Nanko usengezo Thabango uthengelwe indlu nangakho right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayezadiliza njani ama councillors lama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawe zano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusi iBulawayo bengabe sishoneni through to izani. Ababoni nje khonapho ukuthi usengezo Thaba nguye umxabanisi obophanisa izinja ngomsila, nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalo kazimakhaya ezingekho kuzani PF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abandla lukhlubhu balala bengadlanga, but izani PF ikhetha ababo, ayila ukuthi umuntu woko eZimbabwe ngowezani PF, yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu, siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu, ezimnandi. Siyabonga kakhulu, sengathi ningahlala ninjalo, nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unaku ukuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina eminikeza ikhali nezimoto zempi nezikepe neindiza ulwa nobani impi ayilwa yozaphiwa into ezingaka ulwa nobani yabonga nginawo mane
Studio 7 salibona livuka kanjani labalaleli khethanini uchabanga kube nguye umkhokheli we-3C uchamisakala sithunzi okwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazi uchabanga umuntu abakhule bonke sesitha kamazi mina ngimazi uchabanga since from kudala from i-MDC Alliance wangena ku-3C okwamanje ngoba usakufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-3C ah leya yangisa abantu be-3C uchabanga right 100% khangela nini ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela ayi-line up kachabango inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fiva chabango fiva awu yindoda emadodeni uyibekile induku ebandla chabango ngiyabonga
siyabingelela sebonga sudo 7 ngika dumaza okuzwa iBotswana la isala ukuthi amaZimbabwe angena ngala passport kodwa khona masuthi ufakele ibuko kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasenziwa umuntu emhlabeni zonke jikelele ngendaba yezano PF amazwe omhlaba iAfrika yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangakwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi uyangena ngesithupha nje ngoba kula mZimbabwe ngambona esuke eZimbabwe seBotswana eBotswana kuchisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu beZimbabwe bachila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba beshatshiswa lilanga lenkanga leBotswana beze bexotshwa khona bekwezikafuleni khona bese izimsebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impuphu so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo melikhithwe embusweni amazonke encedisana leopposition ukuthi ke kubusi opposition kuzaba ngcono eZimbabwe siyabona
7 njani umthembo khulumayo uthanda ukukhuluma inkulumo leka Papa Joseph Kuchuma ngendaba kaJob Scala othi Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe ngabanye bakhe be-3C uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula uRokuzena uChamisa hayi Papa Chuma i-3C ingena kuphi because ama-coding awezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje ama-code ezibabha captured izano ungabofaka i-3C endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Papa uChuma uyenze bese esayidini lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko eyi yazinyake ngizibuze ukuthi abantu bezano indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini ebafazini babo nasebantwaneni abanje liyarhutshula mntu omdala
i-covid yathi isandafika bazenza bona abantu la abantu abalozwelo betshela amanye amazwe kutshona kuvala ilizwe abantu bevalile ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption eyenzakala lapha nango-ke lamhlanje i-covid iphelile kodwa izano PF lokhu iqhubeka ibulala abantu izano PF lokhu iqhubeka ithumba abantu izano PF lokhu iqhubeka ibopha abantu i-covid yaphela kodwa zingakhi izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi kuba abantu babulaya i-covid kube kungcono kube not ukuthi bebulaya izano PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izano PF akula nto engaba sabisayo njengezano PF izano PF aqedile abantu sikhuluma kanje ebhalakhwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazulayo esebhalakhwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu labo ngeke beliboni izulu omnakakwa lapho ngashwaye ubona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu labo ibhalakhwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayindawo ehlonitshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadilisa aze inhliziyo yabo ihlungu kakhulu ngalabo omnakakwa lapho abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 linjani basakazi bethu ngenhlonipho nangokujabula la ngithi linjani ukuphila lonke ngamagumbi amanomhlaba yena into engizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman xa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongrayi watsho njalo uWelshman
batutsongelalenga bele ngathi befuna ukwenza into zabo ezingalangqondo bedikizia kodinga ukuthi abantu bengezwa nalo benza njalo abahambe baphume emuntu kuchamisa bayezenzele ngoba bejoyina into lokuzenza uchaba ngoba bona sibone ukuthi bazaba labalandeli yini ngoba yibo bonke abadala izinyakanyaka yonke lekha isikuthi bazimpimbi bathanda imali kakhulu abalandali ukuthi balungisele isho kathesi ukuthi uchamisa lenkani wathi into ekamba amanga amanga la akhulumayo amanga silashaza tshoko kamba amanga wesimeni ngasihambele nje avalelisa phume asilandaba layo uchamisa sizomlandela and kayisime ngedwa loba sizizwa sibaningi abahamba silandaba labo thina sizozana sisapota yena uchamisa asoze sidelinga ngokwizandla sezelilula asincedi ngalutho asilapresidents baround entandane thina elizweni lethu
amavuko enjalo eyi kulo muntu obuzile kuhle la aze ngizwa umuntu kustudio 7 ekhuluma-ko abanye laba ngizwe bezokumanela besiya uzile ukuthi kanti nxa kubotshwa abe-triple c kuphela ezimbabwe kanti kusho ukuthi abezanu vela bawona kusho ukuthi ngamakholo asibizi ngongcwele engcwele abantu bezanu vela bawoni bona abalamacala ukugawula ukuthi vele ababotshwa lo joseph chuma bathi ababotshwa kutho ukuthi abalamacala ezenzithi kanti yena ujoseph chuma ukhomentani uwithdrowa kwephathi engasiyo yakho kanti bengaze bewithdrowe epharlament wena joseph chuma uluzani ufunani anti lina izanu vele lifuna bawithdrowe ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa I think labafazi bena bayalitshela ezindlini ukuthi aaba mdala kwinto kwakuyolokhu yingcekeza kuthiyana but ngenxa yokuthi elagadi isilwane vele akusehleki
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Okuzalelo mola muzothini na okuzalelo mola muzokhuluma mama
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelela emsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phetsheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelelwa nguCalvin Moyo umakhulela endleleni isizwe eqhamuka phansi letsholotshwe esigabeni sasemabhulusi ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds iqembu elidlala umculo werumba si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018 kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020 salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi amaphixiphixi sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi umqali wendawo so namhlanje silethulela idlala deletu elishashashashasha ele-Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona amachaphazela esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we-Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0731 66016 66016. Ngiyabonga bantu.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.